isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Leyitshona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngolwesihlanu mhlaka 26 kumfumfu 2018 nguNtungami Linkomo. Endabeni zethu lamhlanje, kuqhamuke udlakela kwabotshwa abantu kobulawayo emhlanganweni wekomishini ecwayisisa udlakela olwabulalisa abantu ngeviki yokhetho. Ibandla leMDC lithi liza kwenza umcimbi wokunanza iminyaka elithumi lasishiyagalolunye selokhe lasungulwayo. Kuwoza Friday lamhlanje sihamba leqembu lesinazo liphethe indlikizane yedlalade lalo elitsha elilesihloko esithi Kalanga House. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMDC lithi liza kwenza umcimbi wokunanza iminyaka elishumi lasishiyagalolunye selokhe labunjwayo. Umbuthano lo wawumele wenziwe kumaviki amathathu edluleyo, kodwa amapholisa ala ukuthi wenziwe esipha ukuqhamuka kwesihudo sekholera njengesizathu sokwalela leli bandla. Leli bandla lalithe lizagcoba umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa ukuba ngumongameli ngoba lisithi nguye owanqobayo kukhetho. Kodwa umgcinisihlalo walo unkosazana Tabitha Khumalo utshele iStudio 7 ukuthi ukugcotshwa kukaChamisa akukho kuluhlu lokuzenziwa.
Kusasa njengebandla leMDC likhokhelwa ngubaba u-advocate Chamisa, silomkhosi omkhulu kakhulu lapha esithakazelela iminyaka eyi-19 silokhu esikhona silibandla. So umuntu wonke waseZimbabwe uyamemwa ukuthi aze eGwanzura Stadium kusasa azebona inkokheli zebandla lelizwe, inkokheli ezavotelwa nguZulu waseZimbabwe ukuthi babahambise eKenani.
Sizwa kuthiwa uzabe egcotshwa umnumzana Chamisa, kuliqiniso yini lokho?
Thina kusasa siyathakazelela ukuthi sesileminyaka eyi-19 silokhu silwisana lezana ililanga esilalo. Okokugcotshwa hayi kutho ukuthi izifiso zabanye abantu, kodwa kwe-agenda yethu kakukho lokho.
Ye, manje sike seza ukuthi amapholisa kawasatshelwa ukuthi abantu bayacela imvumo sekuyiwa nje. Liyenze njani lina lapha ngodaba lwamapholisa?
Angithi sonke siyazi ukuthi sahamba sazama ukuthi sithakazelele lele langa. Sitheze sizamile satshelwa ukuthi kakwenzi ukuthi silithakazelele ilanga leli ngodaba lokuthi kulomkhuhlane wekholera. Basalise kathathu, kodwa sitshayela amakhotsi ethu ihlombe ukuthi bakubona ekwakubonywa libandla lethu ukuthi i-Public Order and Security Act iyephula ilungelo kaZulu, ikakhulu uma efuna ukutshengisela ngoba kusisekelo sombuso sivunyelwe. So hhayi wakhathesi abasiphile imvumo, so kusasa wonke umuntu eGwanzura Stadium.
Bakhona yini abavela kwamanye amabandla elibanxusileyo?
Simemile abantu bonke kumamandla wonke la izanithi zimemile, so kukibo ukuthi bazabuya babambisane lebandla lethu ngoba thina silibandla elihlakazelela ukubambana.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngomgcinisihlalo webandla leMDC obekhuluma ecingweni lo Chris Kande weStudio 7 eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC.
Umbukiso wamaluba lezilimo zehorticulture ugqitshwe eHarare ngenkuthazo yokuthi ilizwe kumele liqinise imisebenzi yokulima amaluba athengiselwa emazweni. Kubika uMark Peter Ntambe.
Lombukiso osungulwe ngolwesibili eHarare ungenwe ngabalimi abamabhizimusi lozulu ngobuningi bakhe. Umnumzana Francis Maphindani oyinkampani yenhlanyelo eSeedco uthi batshengisa inhlanyelo ezaphathisa abalimi.
Lapha thina as Seedco silapha ukuthi sitshengisa abantu ukuthi thina siyakwanisa ukuliplaya le seed ekuthi liyakwanisa ukwenzani, liyakwanisa ukuyilima liphumele export quality produce as well. Sile situation esilayo karesi ekuthi asila foreign currency, so thina sikhona ukuthi sitshengise ukuthi thina eZimbabwe siyakwanisa ukwenzani, siyakwanisa ukulima sithengise izinto overseas as a quality enough for our market zone now.
Umnumzana Dumezweni Sibanda wenkampani yeTroseza Zamatura abalungisa inhlanyelo yendumba, umumbo, amabele lokunye bathi sebesungula inhlanyelo yezilimo ze-horticulture ezidingakala elizweni.
Ama sister companies ePreslaw, like Zambia, Malawi, South Africa, bank-horticulture. Kunganceda ngoba khathesi thina siyayenza ama-trials ukuthi ngamatshengiselelo ngapha ukuthi sibone ukuthi ama-varieties kumbe imihlobo engabamba lula ngapha yiphi. Kuyabe sekuyizathu zamathura elenhlanyelo ekhabishi, zathu zamathura elamatamatisi, zathu zamathura elama-onyoni.
Unkosikazi Barbara Madzinga osemsebenzini wokulima uthi ubuye ukuhlanganela labanye ukuthi abone inhlanyelo ekhona le mithi engaba khona okungathuthukisa umsebenzi wabo wokulima lokuqeda inkinga ababhekana lazo.
Managing ama-pests, lamanzi. Nxa ungalamanzi, awu, ungakuyeka. Funa amanzi. Then manage your pests. Pests ahlupha isikhathi esiningi. So ma ungazange uthole imithi, ungazange uthole into yonke, ulime maybe ngama-fertilizer. Amanye amazwe afuna bo-fertilizer abaningi.
Oxoxa lomsebenzi wenkampani HPP yakwele Netherlands umnumzana Dick van Ramstonk uthi bafisela ukuthi leZimbabwe libuyele kusimo salo sakudala, livuselele ukulinywa kwamaluba ikakhulu ngoba edingakala ngaphandle kwelizwe. Ngeminyaka yabo 1990 leli lizwe lalithengisa amaluba ngentengo yezigidi ezilikhulu lamachumi edlula kancane amane $143 million. Kodwa ilizwe lalahlekelwa yilo umsebenzi ngenxa yohlelo lokwaba kakutsha umhlabathi okungenziwanga ke ngemfanelo kwasolwa kakhulu ngumhlaba wonke jikelele. Lowo msebenzi ugcine ophiwa ke kwele Kenya eselithengisa ke amaluba afika phose kumabhiliyoni amabili amadola kwele Melika. Umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Export Flower Growers Association of Zimbabwe, umnumzana Gordon Makoni uthi udubo olukhulu yikusilela kwendawo zokulima lokudingakala kwama-title deeds lokuthi belime kulokuthula emapulazini, ethi uhulumende angaphangisa ukusebenzelana labo kulolu daba ilizwe lingathuthuka sibili kwezamaluba kuminyaka emibili kumbe emithathu elandelayo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Siyabonga Mark Peter Ntambe. Kuqhamuke udlakela kwabotshwa abantu abahlanu namhla kobulawayo emhlanganweni wekomishini ecwayisisa udlakela olwabulalisa abantu ngamasotsha ngeviki yokhetho. Ikomishini le ikhokhelwa ngowake waba ngumongameli wele South Africa umnumzana Kgalema Motlanthe. Ababotshiweyo laba bebesithi ikomishini le kumele icwayisise udaba lwegugurawundi kuqala. Silentathela izindaba yethu u-Anastasia Ndlovu obe kulomhlangano. Ngiyakwamukela kuhlelo Ana.
Ngiyathabula baba Nkomo.
Yeah, kusichazisele ngamafeature ukubana ingxabangxoza esiyibonileyo kulomhlangano iphehlwe yini kahle kahle.
Ingxabangxoza ebekhona kulomhlangano iqale lapho i-commission iphuze ukuqala umhlangano. I-commission bekumele iqale umhlangano ngo-10, yaqala umhlangano ngama-past 11 okucasule uZulu. Bathe befika baqala umsebenzi kwaba nojaha wokuqala onguye ophe ubufakazi uThaurayi. Uthi yena wayesebenzela eHarare ngaleso sikhathi ungu-taxi driver, njalo lokho esebenzela khona. Kodwa ekupheni kwakhe ubufakazi abantu bebekhonona besithi uLamanga yena uLibutho. Ukufakaza kwabantu kuqhubekele phambili, abantu besithi bayayisola i-commission leyi ukuba ize emaNdebeleni lapho owake kwaba khona lo mbhuqazo wegugurawundi owabulala abantu abandlula i-50,000. Bethi ngabe uhulumende uqala ukulungisa khona, hathi lokhu okwenzolo lapho okufe khona abantu abayisithupha kuphela. Udlakela luqhubekele phambili okudale ukuba i-commission imisele umhlangano bapha isimemezelo sokuthi sebesiya kudla ukudla. Ngemva kwalokho i-commission ithe imile kubotshwe abantu abane. Abathathu bakhona ngamalunga ebandla le-Mthwakazi Republic Party, oyedwa wakhona ngosakhulayo webandla le-ZANU-PF. Amabizo abo asekhona kodwa amapholisa akakhonfemi.
Ana, ngingenele khonapho. Ababotshiweyo lapha laba lokhe bavalelwe yini kumbe babotshiwe basuka bakhululwa?
Ababotshiweyo laba lokhe bevalelwe base-Central Police Station. Okumangalise uZulu yikuba labo abanye bakhona ababotshiweyo bemele bethe ubufakazi. Wathi ujaha obotshwe ekucineni onguye owesihlanu uSipho Amandla Mafumoyo obotshwe ekucineni ngemva kokuba esethe ubufakazi waphinde wabikela i-commission ukuthi amapholisa amlindile phandle athi afuna ukumbopha. Isizathu sakhona singazakali, laye uvalelwe uphakathi. Njalo enye into emangalise uZulu yikuba imota ebezibopha laba bantu zimota ezingayisizo zamapholisa, imota khulu ezisebenza esipholiseni. Omunye wakhona imoto akadithwala ababotshiweyo ngu-Commissioner Khumalo.
Aha, hayi siyabonga ngokusethulela lolu daba Ana.
Thank you, ngiyabonga la.
Ye, abangenela umhlangano bakusolile kakhulu ukubotshwa kwabantu laba njalo. Omunye wabo ngomnumzana Efidlela Ncube, incwethi kwezombusazwe.
Umfumfu inyanga lapho kunanzwa umsebenzi wokufundisana ngomkhuhlane owemvukuzane yebele, ye-Breast Cancer Awareness Month. Ngakho ke, umsakazi wakho we-Studio 7 umanyana labanye kulomsebenzi ngokwethula inhlelo zemfundiso eziphathelane lemvukuzane yebele. Kusukisela mhla ka-22 Mfumfu kusiyafika umhla ka-26. Sixoxa labantu abasinda kumvukuzane yebele.
Ngesikhathi segugurawundi yikho bekumele kuqale ukuthi kube le commission. Ngoba nxa ngikhangela yena lwana umnumzane obedubula abantu laphana, ngibona sengathi vele nguye engambona ngakithi ebulala abantu e-reported wethu nxa kungasiwe nguyise. Ngakho-ke angeke siqale ngaye namhlanje into esawaqale kudala ukuyenza. Kumele kwenziwe. Kweyisa abantu ukubuya namhlanje ngoba sekufa abantu ababili abathathu. Yebo kambe baqakathekile, kodwa kumele kube labantu bonke ngobuningi babo bahlonitshwe ngokuthi kube le commission of inquiry. Siyayifuna ephathelene legugurawundi ukuba kulungiswe konke khona lokho.
I-commission le ebuye kobulawa yibumbulo kithi ebantwini bemathebeleleni, ngoba akulangqondo lokhu abakwenza ukuthi bangathi i-commission yabantu abayi-6 thina kwabhuqwa abantu abafika 20,000 ngesikhathi segugurawundi. Njalo nxa sikhangela ukuthi abantu siyalamba, akula mithi ezibhedlela, imali ebhadalwa abantu abakhulu ngambo umoklante ngayisebenza emaphilisini ezibhedlela, kule khorera abantu bagijima ngale bagula, ngayinto yokusebenza khona imali. So thina kithi yibumbulo njengoba kwenza ukuthi bafuna ukufida obhuru izihlobo zabo labangane kule i-commission.
Kulusizi ngoba kuyakutshengisa ukuthi ilizwe lethu abantu abakakhululeki. And khonokho kuyakutshengisa ukuthi uma umuntu engabotshela ukuthi kwankona umnangaga waba responsible kufeni kayise, kube sokuyinto ebulawelwayo phoa amakhomishini afakelwana. akuse kwekile ngoba uma abantu kutwa kwankona bengakhuluma ukuthi ukuthi bona bafila njani aku guarantee lutho endokubuhlungu ukuthi phambi kwe international commission ubo komuntu for saying Emerson wabulala ubaba wakhe. What is wrong with that?
Ababochiweyo bathathu abethu u welcome Moyo u Marshal Sibanda kunye lo Ncube athina esikhala ngakho ukuthi abantu laba ababotshelwe udaba olungaqondananga labo bebotshelwa ize ngoba lokho kade kukhulunywa umuntu wonke bephiwe ithuba lokukhuluma kwaba lo muntu okhuluma emathelesini okubangele ukuba abantu baqalise ukuxabana labo.
Labo ngabanye babantu abaphatheke emhlanganweni wekomishini ecwayisisa udlakela olwabangela ukudutshulwa kwabantu abayisithupha libutho kulandela ukhetho. Ku-Life Talk lamhlanje sikhangela inqabangcoza eqhamuke kobulawayo lamhlanje emhlanganweni wekomishini ecwayisisa udaba lodlakela olwalandela ukhetho. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kuhlandla lemfundiso yemvukuzane yevele i-breast cancer lamhlanje sixoxa lo dokotela osebenza kwesinye isibhedlela eselapha imvukuzane kobulawayo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Kuhlelo lwethu lamhlanje oluphathelane lomkhankaso wemfundiso yokulimukisana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele sixoxe lo Dr. Thathenda Chingozo, ingcwethi yokwelatshwa kwemvukuzane u-oncologist osebenzela eBulawayo Cancer Clinic. Udokotela Chingozo uchasisa ngemvukuzane yebele eqalela kusibanga lapho umuntu acatshangelwa ukuthi ulomkhuhlane.
Once a patient discovers that they have the lump in the breast and a piece of the lump, which is a biopsy, is taken, and this is seen by a doctor called the pathologist and he confirms that the patient has cancer, there are a number of things that we do.
Umuntu engananzelela ukuthi uleqhubu ebeleni, uyahamba kudokotela okuthiwa ngupathologist. Imvukuzane ilezigaba ezisuka kustage 0 kusiya kustage 4. Ustage 0 kuyabe kusasekuncane kakhulu. Kusigaba sesine, imvukuzane iyabe isihambe kwezinye izitho ezigoqela amaphaphu, izinso lezibindi. Nxa umuntu engabonakala ukuthi ulemvukuzane, uyahanjiswa kulokho esikuthi CT scan, kodwa lokhu kuyadula kakhulu. Yikho lapha sisenza ama-x-ray kanye le-ultrasound scan ukuthi sibone ukuthi imvukuzane isikuphi isigaba.
So we then do a chest x-ray and an ultrasound scan.
Dr. Chingozo uthi indlela ziningi zokwelapha limvukuzane ngemva kokutholakala ukuthi umuntu engabe elayo.
So there are many forms of treatment. I said there are three main forms. The first one is if the patient can be operated on, so surgery to remove the breast and the lymph nodes can be done.
Kulendlela ezintathu zokwelapha imvukuzane yebele. Okuqala yikuhlinza umuntu nxa ehlinzeka ukukhipha ibele lembilaphi. Okwesibili umuntu uyasiwa ku-oncologist ozabona ukuthi asebenzise yiphi indlela ezogoqela eyokuqala ukupha imithi okuthiwa yi-chemotherapy. Okwesibili yikutshiswa okuthiwa yi-radiotherapy.
Reduce the chances of the cancer coming back in those regions.
Uqhubeke ethi ukwelatshwa umkhuhlane wemvukuzane kulakho ukudala ezinye inhlupho ezinjengokulahlekelwa zinwele, ukuswela inzalo lokunye. Kodwa uDr. Chinkozo uthi imvukuzane nxa ingatholakala masinyane iba lula ukwelapha.
So the earlier the cancer is, when it's still a little small lump that has not spread anyway, the higher the chances of curing the cancer.
Imvukuzane nxa ingabonakala isasesigabeni sokuqala kuba lula ukuyelapha. Uhlupho yikuthi iningi liyaphuza ukuya ezibhedlela.
Abesilisa labo basengozini yokuhlaselwa yile mvukuzane laloba nje beyisilinganiso esiphansi kulabesifazana.
Okay, so men, because they also have breast tissue, men have breasts. So because they have breast tissue, they also can get breast cancer.
Amadoda lawo ngoba alenyama yamabele ayahlaselwa yimvukuzane yebele njalo ayafana, kuyafana ukubonakalisa kanye lokwelatshwa kwakhona. Lakubo mama, lakubo kuqakathekile ukuthi ibonakale lokwelatshwa masinyane.
All that is the same as in women.
Wengeze ethi kuqakathekile ukuthi umuntu abezazi isimo sakhe ngokuhlala ezihlolisisa umzimba wakhe. Ukwelatshwa kwemvukuzane kuya kuguquka minyaka yonke, njalo intengo yokwelatshwa ivele iphezulu emhlabeni wonke jikelele. Kuleminye imithi esikhona ephungula izehlakalo ezifana lokuphunguka kwenwele nxa umuntu eselatshwa kanye lokunye okujwayelekileyo. Iningi labantu liyesaba ukuyahlolwa imvukuzane ngenxa yokwesaba nje, kodwa ukuhlolwa kuyasiza ekulondolozeni impilo lomkhuhlane ungakaze umemetheke, njalo kusaselula ukwelapha. Abantu bayakhuthazwa ukuxhasana njengemuli ekulwisaleni lemvukuzane yebele ngoba yiselapheka. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umqeqeshi weHighlanders uMatinda Ndlovu uthi akayindawo lanxa nje kulamahungahunga athi ufuna liqembu leNgezi Platinum Stars. Kubika uJoseph Njanje.
Ekhuluma nabalandeli beqembu leHighlanders esebenzisa ikhasi leFacebook leqembu leli uMatinda Ndlovu uthe yena laye uzwangele kabathi kuthiwa iqembu leNgezi Platinum Stars liyamfuna ukuba abe ngumqeqeshi walo, kodwa yena akula muntu oseke wakhulumisana laye phezu kwalokho. Ngalokho ke uKandlovu uthi yena uzimisele ukufeza umsebenzi awuqalise kuqembu leHighlanders lona lobelane lalo phansi isivumelwano esomsebenzi eseminyaka emithathu.
Uhlelo lolu esiphezu kwalo solusiyavuthwa ukuthi ngibona angani sizabe sesivuna njengesikhashana esifitshane esilandelayo. Ngalokho ke angila njongo eyokwehlukana lohlelo engaluqalayo, ngaphandle kokuba abalandeli beqembu bengatsho bethi abasangifuni. Hayi ke lapho angiye ngibambe ngamandla.
Inkulumo phezu kwekusasa likaMatinda Ndlovu, iqembu leHighlanders lavuke ngemva kokunqotshwa kabuhlungu kwaleli qembu litshaywa ngelechapungu ngefuko kanyango lwesine enkundleni i-Ascot. Ensukwini ezedluleyo uMatinda uveze isifiso sokuba iqembu lebhoso liqede lihleze endaweni yesine nxa usuka phezu kwengalane yemiklomelo kusigaba seCastlaagar Premier Soccer League, kodwa indlela elidlale ngayo emidlalweni yalo eyisikhombisa elisanda kuyidlala lapho elenisekhona unqoba kanye kuphela, yitsho ukuba leso sifiso aselakho ukufezeka. Iqembu leHighlanders lihlezi endaweni yesikhombisa engalaneni yemiklomelo, lile miklomelo ngamashumi amanelane, njalo kwimidlalo yalo emithathu eliselelayo lizadlala lele Harare City, elebulawayo Chiefs kanye lele FC Platinum. Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu, umncintiswano walonyaka wenkezi yeChibuku Super Cup uqhubekela phambili kule mpela viki, lapho kuyadlalwa khona imidlalo yesigaba sesemifinal, njalo amaqembu asadlala ngokulandelayo. Kusasa ngomgqibelo iqembu leHarare City lizadibana lele Capes United enkundleni yeRufaro, kuthi ngensonto iqembu leDynamos lizanqikelana lele Triangle khona futhi njalo enkundleni yeRufaro. Amaqembu azanqoba kusasa yiwo azadlulela phambili ayedlala kufinal, lakuthi iqembu elizanqoba lapho yilo elizamela ilizwe leZimbabwe ngomncintiswano weCAF Confederation Cup. Iqembu leHarare City yilo eliphethe linkezo ngemva kokunqoba nyakenye. Ngimele iStudio 7 ngokulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kuwoza Friday lamhlanje sihamba leqembu lesinazo liphethe indlikizane yedlalade lalo elitsha elilesihloko esithi Galanga House.
Bakuthu banjelele Glen Records Tomboli singa, botele gewe. Tomboli singa, botele gewe. Tomboli singa odelekewe
leli lidlalate lesinazo elesithathu njalo liqukethe ingoma ezilithiyomi lanye ezigoqela uloba lumbo
she's moving on the dance floor intombi yomkhalanga iyamshaya lengoma this khalanga child
Iqembu leli lingene kwezomculo eminyakeni embalwa edluleyo ngendlikizane yalo elokhu ihlanyisa abanengi ethi Khalanga Child. Kudlalade elitsha leli isinazo iqhubeke ngobugabazi bayo obuvela sobala kule ethi Madlandolila. Kokheli waleli qembu uticha bona malaba ncube uyachasisa ngalingoma
ngathi ingoma nje ekhuluma ngama prejudices ahlangana abantu abahlangana layo ukukhethana engathi inketha bethabi abantu balama preconceived ideas ngeminye imihlobo uza umuntu esithi amakhalanga ngomadlandolila mase besidla bayakhala sikufake nje ine comical way ukuthi singabangeli abantu i-stress ngoba masishaya izingoma masishaya music sifuna ukukhipha abantu i-stress
labo abangathanda ukulithenga idlalade ncube balithola ngapi
leli dlalade likhona kuma online stores afana labo Amazon iTunes Google Play mawuse UK liyatholakala ungasikhangela kuFacebook wampana noma ungakudinga ipheji le esinazo kuFacebook uthumele imeseji usitshele ukuthi ufuna-ke idlalade noma ungadinga mina-ke uTish Malaba ncube ngiyatholakala lami kuFacebook uma ulidinga idlalade lakhona eZimbabwe silo manager wethu uTrevor Kaitse ma ulifuna idlalade ungamthinta layo uyatholakala kubo-Facebook siyabonga
Iqembu lesinazo liziqhenya ngokuba ngela kuqala ukuhlabela umculo wehouse ngolimi lwesikhalanga. Liphuma ke enkundleni ngale njalo indlikizane ethi Mandiziba. Malaba ehamba leqembu lake lakhele sinazo behlabela ke kamnandi begqiba uhlelo lwethu kodwa singake hlukana isikhangele ebezihamba phambili kuqhamuke udlakela kwabotsha abantu abane kobulawayo emhlanganweni wekomishini ecwayisisa udlakela olwalandela ukhetho kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamilinkomo
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.